ngithembe kuwe. Ingoma le iphuma ku album yami ethiwa ngumadaliso. Umadaliso libizo lomntanami elitsho lona ukuthi izibusiso. Ngithembe kuwe ingoma engikhuluma ngomdali. Ngikhuluma lomdali ngithi Baba ngokwazi okusengqondweni zami konke engikwenzayo. Ngithembe kuwe Baba. Impilweni silabo abantu esibathembileyo ukuthi nxa bekhona yonke into ihamba kuhle lapha ngikhuluma ngomdali wami.
My life is a testimony of what you've done for me.
Iqembu lami the band uthonga ilabahlabeleli labaculayo abangu-7. Iqembu lethu selike lahamba endaweni eziningi, sesahamba sayacula eNairobi, eKampala, eIndia, eGrahamstown, eTanzania, eZanzibar. Njalo lolunyaka sizabe sihamba siyachaya eDRC, laseZambia. Singabantu abahamba besiyachaya kuma-festivals. Okunye sihamba singabantu abahamba besiyachaya lapho kuyabe kuchayiwa ama-celebrations khona. Iqembu lami ngihamba labo osisi abane namajaha amathathu. Ngithanda ukuhamba lamankazana ngenxa yokuthi mina ngithanda abantu abangumama. Njengoba mina ngathola ithuba lokufunda ngingumuntu wesifazane, ngifuna ukuthi lami ngibe ngifundisa abantu abangumama ukuthi emsebenzini wethu lo owesiginci kuhamba kanjani. Ngibafundise lakho ukuthi hhayi, lapho esihamba khona thina njengabomama kukhona lapho esingawela khona endaweni okungamelanga behambe khona. So lapha ngiyabe ngifundisa ukwenza ukuthi labo nxa sebelabo awabo ama-bands bayabe bele-information belokukwazi ukuthi bengakuhambisa njani. Thina abanye zange sikuthole ithuba lokuthi kube khona lalo ozifundisa khonokho. So ngifuna ukuthi kube labomama abathi aba-empowered njengabosisi labomama abathaya ezomculo.
Baba wami My life is a testimony of what you've done for me.